isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 30 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini, njalo lokhu kuqakathekile kakhulu.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalisile, njalo uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ezindlini.
Asiphili kahle kuloba sibabona besehla senhle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelela okukhulu.
Abantu abaningi abahlala emadolobheni bagade amabhasi besiya emakhaya izolo ukuyahlala khona kumaviki amathathu azayo ilizwe livaliwe. Kodwa abanye bathi kule ngozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye balakho ukumemethekisa i-coronavirus. Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela se-Ekhuseleni koBulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, njalo usevumile ukulungisa ese-Thorngrove. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuqale phakathi kwamabili ebusuku lamhlanje, njalo uhulumende uthi abantu kumele bahlale ezindlini lemakhaya. Uthi njalo abazafunyanwa behamba-hamba mahlayana balakho ukujeziswa ngamasotsha lamapolisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi kuqala lamhlanje uzulu kuzamele ahlale ezindlini engayindawo okwamaviki amathathu alandelayo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus, yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,400 emhlabeni wonke jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ababanjwe ilumkhuhlane eZimbabwe njalo bayisikhombisa okugoqela uMoyi uZororo Makamba. Amabhizimusi amaningi azaba evaliwe ngaphandle kwalawo aqhuba inhlelo ezibalulekileyo kakhulu kuZulu afana labagaya impuphu. Sixoxe lomunye oqhuba libhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ngithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impuphu ke kutheke hayi abantu abangeke bazibathela nxa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle. So ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvumo ukuthi sivuleke ikampani sibe sisebenza. Kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nxa zingagada zisuka nsuku zonke ngekhaya zisize emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona mbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazubuko kuphela. Bayagcwala abantu emazubuko bese kusiba le ngozi yokuthi nxa kuyabe kulomunye olayo. So thina besicabanga ukuthi-ke sizakhulumisana lezi sebenzi ukuthi zihle zibuye-ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi se-lockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini, ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuke ezindlini kungaba lohlupho lokuthi omunye wabo agcine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane.
Udubo lokusilela kwempuphu sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa.
Kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo, ngoba ke okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni iwo kanye umumbu. Umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe. Khonokho nje kodwa kukhomba ukuthi akungake kube lo mumbu owanelayo ngendlela yokuthi umumbu uyabu kuthengwa ngemali yangaphandle kwamazwe njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo alibana ngabe ukuthi imali yangaphandle kwamazwe uhulumende uwenze yaba khona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibise ke umumbu abantu bathole impupho eyaneleyo but okwakathe sikangiboni ukuthi inganela impupho kungaba ikhokhono ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi bese kusuthi laba abahlakaniphile bese bethenga impupho ngayiningi bese yathengisa ke ezitaladeni emkambe emnyama so kuba ingozi ke njalo kuba into ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinesi ngoba kuyenzakala ukuthi uhlale mhlawumbi ivike ababilame bathathu ungatholanga ke lo mumbu wokugaya konke khona oko yiko kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbu mbonani kungaba nzinyanyana
Omnumzana Abednego Bebe ngosomabhizimusi olenkampani egaya impupho sexoxela ekobulawayo Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela esakhiwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo eseekusileni samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Abasiki bebunda batshele iStudio 7 ukuthi umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo wazise ngesinqumo lesi ngesikhathi ekobulawayo izolo. Isibhedlela lesi sibikwase sizadingelwa imfanelo zonke nguhulumende ebambisane labosomabhizimusi. Ngakolunye uhlangothi uhulumende sevumile njalo ukulungisa isibhedlela seThorn Grove laso esikhangelane lezigulane zecoronavirus. Sixoxele umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Siyakwazi phela ukuthi isibhedlela seThorn Grove yiso esibekiweyo njengesingathi isolation kumbe quarantine center ikhangele ama-provinces omahlanu osingathi southern regions ikhangele Maswingo, Midlands, Matabeleland South, iBulawayo leMatabeleland North. Uhulumende use take over ukulungiswa singathi ama renovations esibhedlela soneso ukuthi sibe isolation center egwaneleyo ele nto zonke kodwa phela iThorn Grove izabe isolation center singathi ukutestwa kwe COVID le COVID-19 igciwane leli kuyabe kusenzwa empilo singathi uhulumende kanye le NAST National University of Science and Technology abe genetic testing center sebe lesivumelwano sokuthi bazabe sebenzela empilo senza ama test online thina ama clinic ethu azabe isebenzi ze ama clinic ethu sabe sihamba ezindlini lapho osokuthwe kwathiwa lo muntu ongani kaphathekanga kohle bayothatha ama samples omuntu lo ukhanjiswe ke empilo kuyotestwa ke andibana umuntu akhanjiswe ke eThorn Grove xa kuthwe utholakala naleli gciwane esiya isolethwa utalajwe azaphephe akwanise ukubuyela yahlangana lemuli yakhe
kuyini ongakutsho kuzulu wakobulawayo
bantu bakithi isuku singathi ukuvalwa kwelizwe kuthiwa i-national lockdown nxa yomkhuhlane lo we-coronavirus solufikile sikhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini baphephe bahlanje izandla ngesepa kanye lama-sanitizer balayele izixwayiso zonke ezithe zabekwa nguhulumende kanye lezixwayiso esithe zazibeka thina njengodolobho labo sikhangelela ukuthi abantu bazohlala ezindlini kwamaviki amathathu kuze sibone ukuthi kumemetheka kwegciwane leli singakuvimba kanjani yokuhambe siyakwazi ukuthi okwamanje abantu abaningi abasebenzi bayazisebenza imisebenzi yezandla kodwa sikhangela ukuthi ukudinga imali kumbe singathi ukudinga impilo ngamabhizimisi ethu angeke sikulinganise le mpilakahle yabantu so sikhangela ukuthi umuntu wonke uzalandela khona ukutsho nguhulumende abambisane lamapholisa lamasosha azabe efakiwe ezitaladeni lapho ukuthi ancedise umkhankaso kahulumende ukuthi bahlala ezindlini.
Njengomasipala kukhona elizakwenza yini ukubona ukuthi abantu bayahlala ezindlini?
angeke ngithi ikhansili ilungisile kangakanani ukuthi abantu bahlale ezindlini kumbe abantu balandele le mlayo efakwe nguhulumende. Ngaphela uzananzela ukuthi ukuhlala ezindlini lokungayi emsebenzini lokhu kukhangelwe ngabaphathi bemisebenzi yangkhona esingathi ngama-employers esilungu, ngoba yibo phela kumele babone ukuthi abantu ngabaya emsebenzini, babone ukuthi izisebenzi zabo zihlala ezindlini. Kukathi-ke abemjova abamisiweyo lokho sokuyinto zingathi into enforcement uhulumende, njengoba phela unanzela ukuthi into leyo sungumthetho kahulumende. So thina ezingathi ezincane eziphansi enjengabo umasipala, hayi sesikhangela ukuthi uhulumende abe nguye o-enforcayo umthetho asowubekile. Hayi seseyinto kakhansila, seseyinto ekazibani nozibani, isiyinto kahulumende osungumthetho. So umthetho umuntu wonke ebekhangela ukuthi alandele izinqumo lomthetho obekwe nguhulumende.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakoBulawayo. Bekuyisiphithiphithi emarenkini izolo, inengi elihlala emadolobheni ligada amabhasi lisiya emaphandleni ukuyahlala khona phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ngesikhathi uZulu engavunyelwa ukuhamba-hamba emizameni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa abanye bathe kulengozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye abangaba sebelomkhuhlane lo bengakwazi balakho ukumemethekisa emaphandleni. Sexoxe lo kansila ka ward 13 eGwanda umnumzana Miklas Ndlovu.
Uyasethu sokunye okumangalisayo Nkomo, asiphili kahle kuloba sibabona besehla senhle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelele okukhulu, ngoba sikhangelela ukuthi lapha abavele bevela khona kuloba bebesuke kuhle emabhasini khona apha laba bahamba khona bahlangana labanjalo. Nxa besiza kithi lapha kuvela kula ngendla sesizibona nje ukuthi umkhuhlane ususabalelwa wazwafika kithi sethu kokunye okumangalisayo, ngoba kuzima baba.
Njengabantu bemaphandleni khona ngapho eGwanda, ungathi selilulungiselele yini uhlelo lokuhlala ezindlini okwamaviki amathathu lolo?
Akulalungiselelo babe likhona, kulutshwana kakhulu la imfundiso nale ukuthi abantu bafundiswe ngakho. Hayi, ayakusifinyelelanga sibili Nkomo, kube kulutshwana kakhulu. Phose ngapho ngizwa umuntu oyedwa nje wayekhuluma ngakho, akulalutho sibili Nkomo, sisengozini enyamangalisayo.
UZulu wesigaba sakho kuyini ongathanda ukumkhuthaza kumbe ukumxwayisa ngakho?
Asilandeleni nikho lokho esikunikwe nguhulumende wethu, silandelele iziqondiso ezivela kwabezempila kahle. Sihlaleni bakithi sicatshenini, ngoba laseBhayibhelini ungathi uyabala omunye umbhalo wakutsho kwesinye isikhathi ukuthi abantu bama bahlale bavale izindlu. Okwethu asivalenini izindlu zethu, sihlaleni emakhaya. Okukhulu kube yikuthandaza, lo ofuna ukuya kwezindawo akanqande unyawo lwakhe. Bakithi sihlalenini sibekezele kuze kuthi zona lezi nsuku ezibekiweyo ziphele siphila, ukuze kwenzekale ukuthi lawo nalo umkhuhlane oyingozi kangaka kwelakithi sicengwe, ngoba bakithi nxa singazinanzelelanga lokho kwenzakala emazweni ungathi uyakhangela amazwe alezinto ezimangalisayo anothileyo akhukhulwa. Lo ngumbhuqazi ofikileyo bakithi, nxa singazange sizizwele isizwe sakithi sakwamthwakazi sizaphela. Yikho ngithi bakithi bonke abantu besigaba sami, bakithi zwanini lumbiko, abafuna ukuhamba-hamba bahlale phansi insukwanyana lezangeke zibo lise inyama abantu, impilo iqhakathekile wakithi asihlaleni phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ngukansila ka ward 13 eGwanda. Kusenjalo abezinkonzo sebekhudaze uZulu ukuthi elandele izixwayiso zikahulumende kanye lezabogatsha lwezempilakahle. Siyaxhume umfundisi umnumzana Useni Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini, njalo lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa sikhangela kwamanye amazwe lumkhuhlane ubumemetheka kakhulu nxa abantu behlangana. Kodwa nxa yilo lalo umuntu engahlala ngkhaya elandelele imithetho ebekwayo yokugeza izandla, elandelele imithetho ebekwayo yokuhlanzeka, yokuthi ugeza izandla uhlikihle lapho kuyabe kusetshenzwa khona. khona ukwanise njalo ukuthi nxa ukwehlela uvala umlomo kumbe ufake ke i-tissue kumbe i-handkerchief ukwenzela ukuthi amathako angathonteli kwabanye abantu konke lokhu kuqhakathekile njalo mfundo abantu beZimbabwe bazwisisa ukuthi nxa uhulumende sithi hlalani ngkhaya unceda thina ngoba namhla ngeke ngabhoda emalokishini ngibone lapha neluveve abantu abanatha khona bewosa kugcwele kuminye nenhlabathi ngakho uhulumende kenzeli lokhu yena kuphela kodwa uyenzela sonke nxa wena uzaphuma ngenkani liyehlangana lisenza izinto eziningi uthatha lomkhuhlane umemethekisa njalo siyakwazi thina kathesi akula mithi akula ndlela abantu abangayelatshwa ngayo njalo siyakwazi silabantu abadala abaningi silabantu abagulayo yabo sifake impilo zabo engozini into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi umlando wokuthi simisele umkhuhlane usezandleni zethu sonke
uZulu ungamxwayisa uthini
ngibona into esiqakathekile kathesi ukuthi kutholakala indlela yokuhlolisisa ukuthi umuntu athole ukuba kwazi ukuthi ulalo yini leli gciwane le-corona umbekalalo njalo kunye okuqakathekile ukuthi nxa umuntu engikhaya akwanisa ukwenza izinto ezingamsiza sibonile ukuthi kukhulunywe ngokunatha amanzi atshisayo lamalemoni izinto ezilula leziyane zokwenza ezenza ukuthi umuntu umzimba womuntu uqine lakhonokho ukugeza izandla kuqakathekile nxa sonke singayenza yonke linto mbona ngani lolu dubo luzayedlula inkosi zasiza
Umfundisi uSeni Spanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa azabopha abantu abazatholakala behamba-hamba ngesikhathi sokuzivalela ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo okuqalela namhlanje ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo kulowesifazana obulawe indlovu eBeitbridge ngomgqibelo ngesikhathi egola amacimbi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Olibingelela ngokukhanyisana ngumfaka Silwane eWard 8 esigabeni saseCholojo. Nginemicijo emibili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Eyokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokho kubizwa ngesilungu ukuthi lockdown. Lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lanye, 21 days. Umqondo omuhle ngithi isinqumo esihle esesithethwe uhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo ufanele ngabe basemsebenzini abasebenzi baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayinelisa ukuthi bayizuze iningi labo imali abayinelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Ngamanye amazwi bayenza lokho kubizwa ngesilungu ukuthi i-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlali labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni ensukwini ezidluleyo ngengabona ubaba uMthuli Ncube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi onxomekayo kwezempilakahle. Kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe enze ngendlela encomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, kuyini okwenza ukuthi ziphathe amandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe kubo China, kubo South Africa, sizwa njalo nje esiya kwelatshwa ngaphandle kwamazwe. Ngitsho layo ubaba yena lowo siphethe umnankagwa ngesikhathi egula lapho agijima uzokwelatshwa lapha eSouth Africa, uvice president wethu manje njalo nje uzakuthiwa welatshwa eSouth Africa, welatshwa eChina. Ngitsho lo baba ubaba wayesiphethe ngaphambili ubaba umgabe wazi washonela ngaphandle kwelizwe.
Yebo 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 ku studio. Yebo lokho akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane. Kodwa ke into eyimbuzo kuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlana njoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadinga. Pho kwamalanga wonke lawo umuntu uzabe kuthethenga. Akula umuntu ozaphila elokho evalele. Abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphandle. Yebo umkhuhlane uyesabika kodwa nokudla la kuyafunaka. Umuntu ngeke evalele engena kudla. Umuntu umkhuhlane uyabe usaba kodwa na indlala umuntu uyayesaba. So labo kuyahlupa. Akuna kudla, akuna lutho umadida lo okhulumayo ngisegogo.
Ngiyalibingelela sobo esithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi be-Studio 7 ngisogogwana okhulumayo. Bakithi siyathokoza siphinde sidane. Siyezwa sibili ukubana uhulumende usebonile waba lo mbono ofaka kwamanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele, kuvalwe lokuhambahamba lokulemzimbuthano lezi. Uhlupho esilalo yokuthi kwenele kumemezelwa lolo hlobo abezitolo mbamavinkili ngapha emakhaya. Hayi, inkingo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlale ezindlini okwe 21 days lezo. Into zisikhwelele ngenye indlela emangalisayo. Thina sikhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengoZimbabwe wonke, uZimbabwe munye olombono munye lwenhliziyo nye okhangelele ucebo elifakwe ukubana lisebenzele. Kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto. Yikho sikhala ngakho ukuthi uhulumende kakehle akhangele abone ukuthi abantu baphathane njani, bebaphethe njani ngama-businessmen. Izolo nje i-cooking oil 2 liters is 100 pounds, i-sugar 70 pounds. Kambe shuwa kuyini khonoku kwenzakalayo elizweni? Uhulumende nxa efaka izinqumo abanye bathatha ithuba lokugongoda izinqumo zikahulumende befuna ukugcwalisa izikhwama zabo kumbe bafuna abantu bahlamuke. Asisakwazi esikucele ukuthi uhulumende yedla kudala uluma price control. Lanxa into zihlupha akumelanga zize zenze abantu babe lo moya wokukuvukela uhulumende. Shuwa lokhu akusisindawo khathesi sikhangele ukuthi sivikeleke phela. Kodwa shuwa kwe-21 days yezo sabe senza lisihlane thina singcono ama-reserve sabe sport ezivandeni zethu. Lanxa zingelalutho kuza ngizabe mbhoda wena osedolobheni zabe uhlezi endlini ungayindawo.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Nigeria selimise izizalwa nezalo ukuhamba-hamba okwamaviki amabili alandelayo ngenjongo yokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus. Umholi wakwele India uMnumzana Narendra Modi secele uxolo kuZulu welizwe lakhe ngokwethula umlayo olukhuni emizameni yokulwisana le-coronavirus. Umthetho lo ubikwa ulimaza kakhulu abampofu. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Isicukuthwane sikahulumende esikhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, uDokotela Anthony Fauci, uthi umkhuhlane lo ulakho ukubulala abantu abaphakathi kwe-100,000 le-200,000 kuleli lizwe. Amazwi akhe achiye iningi lithithibele. Okwamanje umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula 2,000 eMelika, 2,500. idolobho elihlaselwe kakhulu ngele New York. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leWashington DC, unkosazana Sikhululekile Spanda.
Yeyi isimo lesi uyazi sidlela evalweni, silezingane lapha eWashington DC asisakwazi lokuphumela phandle, lasezitolo lapha asisakwazi, lo muntu olayo longalayo suhamba uthwele ama gloves ngezandla, lokuthi iminyango ivula njani, sesiyethukile. Nanku lento isizalele eNew York, lapha sesiyethukile ngoba laseWashington DC sesibona abantu sebehamba njalo lakho, asisakwazi ukuthi siyophephela ngapi, siyenze njani.
Manje umsebenzi usalawo yini ngoba abantu abaningi abasasebenzi?
Emsebenzini asisahambi, lasemsebenzini asikwazi lokuthi lama renti sizawabhadala njani, lezikwelede lezi sizikweledayo emabhangi lasemashopu asazi siyenze njani. Heyi sokunzima lapha. Abanye abantu iningi beliphila ngama-piece job, lisebenza lapha lalapha imisebenzi emibili ukuze bekwanise ukubhadala amarenti. Manje kathesi ngoba sebevalele phandle nje, hayi sokubuhlungu.
Unkosazana Sikhululekile Spanda, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Dear COVID-19, the world has become an incarcerated village. Dear convicts, the convicted and the convictees, we are threatened by the leather virus from the laboratory of pain and imminent danger. Death, coronavirus, you are the convictee. We are convicted. We have become social convicts. Imprisoned by this corona misnomer, it corrodes, it confronts, castrates, inconveniences and incapacitates, it kills. Perhaps before I go on tangent and mislead the captured and compromised citizens of the world, those between the hard surface and the rock, laba bapakathi kwetshe lembokodo, let me send the message straight to the corridors of power. May our beloved wealthy state protect us. We need to be safe and secure amid this apparent peril. Peril. Peril! We can't die from cough, mere contacts, and kissing. Now that we have the opportunity to be together for at least a week without anyone, any private jets off to the usual glitz and glamour destinations that have suddenly become high-risk areas. Dear Zimbos, let's combat Corona! Fellow citizens, let's wash our hands frequently. Akasihlanjwe njalo nje izandla kulohlonzi, njalo zingawubamba amehlo, zingawuthinta umlomo namakhala ukuqobo. But let's avoid close contact with the affected people. Kodwa, sobakwazi kanjani ukuba nguyo njani, nguyo ngophi? Dear government, anyway, Corona, COVID-19, this is the moment of truth. I declare war, kanti pho, so kisana sithini. Laphela izwe loluthu lobisi. Dear Makesto, Tatum Salapasa Genus Kokomakanjangunulu, stay at home till it's gone. Amakala Kala Kweba Nasa Ukweba, Pande, Gogo Kutamanigi, Umkukumbu Peto Ukoko, Gokakaga Umpeto Epachi, Lamakala Kala, we are under lockdown, please. Izazazaziluto, as it seems the zones of Alegunzo Lovela Yemizolom Zwangeto, the conscience must lockdown, please. Sigonqe ngethe kuginqa amaguqa kome iziqwanga zeziqhaga zenguqu kungani hika kuguqe ojamjeqe liubambe umqobosho ngiqonqosela abamaginqigonqo abamavinqovinqo business vimshika shika mentality must end lockdown stay at home till it's gone. Time for family bonds, time for family time, time for family love, family pleasure and leisure at home. Lockdown and lolozela owakho ulondoloze impilo.
Leyo ke bekuyinkondlo esiphiwe yimbongi enkulu uDesire Moyoxide ekhuluma ngomkhuhlane wecoronavirus. Ukuzibhetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwemkhuhlane we-coronavirus sokuqalile, njalo uhulumende uthi uZulu kumele ahlale ezindlini. Uhulumende obikwa isevumile ukuthi isibhedlela se-Ekusileni kobulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, umuntu ungamilinkomo.